wonke umuntu ngabotshwa elizweni akukhathalekile ukubana icala lakhe ngelinjani kumbe ubulela umuntu kumbe yi-cyberbullying kumbe utholakale njengalowo bebutheni ongekho emthethweni kuphela nxa kuyikuthi i-court ithwele ukubana abantu laba abalacala yakufaka wafakwa sobala kuvela kumaloyazi ukubana hayi icala abalenzileyo in fact akulacala abalenzileyo yikho ukuthi iphele ngezinye indlela iyaphela njalo ngokuhamba kwabo entolongweni sebegqitshiwe sebekuthiwa hatshi sesilithwele ukuthi lilomlando okubana libesenza okungafaneleyo behambe entolongweni so yikho ukuphela kwezindaba okwakhathesi kukhanya basayenza lokho sisamelele njengelizwe ukubana sizwe ukuthi amajaji athini
baba mlalazi nantoko udaba khonapho ke ubona njani khonokho
ye akusimangalisi lokho ukuthi kube lalaba bavalelweyo ngenxa yokubana baphikisana lo hulumende kumbe kababonisani lo hulumende into evele ihlala isenzakala kusukela ngo 1983 uzakhumbula ukuthi u Lookout Masuku Dumiso Dabengwa babo bavalelwa bengelacala o lanxa i court isithe hayi abantu labo kabakhitshwe so i continuation ye yokuzama ukusilensa abantu abaphikisana lo hulumende kusukela nini la nini ngikhumbuza umsanga ukuthi akula ngitsho lo yedwa kubo bonke hundreds of people asebabotshwayo bebotshelwa icala elinjengaleli elibotshelwe labo oseke wakhonvictwa yi-competent court ukuthi hhayi lo lecala kahambe sibuya ehlala ecourt ngoba ayehlala ejele ngoba bebehlangene okungekho emthethweni akula ngitsho yedwa so it is unfortunate ukuthi uhulumende angazi ukuthi wesabani yena elamandla amangaka ezivusele ephalamenti uhulumende elezigi lakhe esenza yonke into ayenzayo ukubana laba abantu aba-innocent abalelungelo lokuthi bahlangane njengamazimbabwenzi why beqhubeka belokhu bebotshwa abantu abanjabo ngarivume bake babotshwa before akulacala khathesi bambopha akula i-abuse inje yomthetho le mthethwandaba
yes yakuza kakhulu mlalazi umpendule khonapho baba Msaka
into engibongayo kulokho akukhulumileyo yikubana uyavuma ukuthi abantu babefika e-court amajaji ethi abala macala lokho kutshengisela ukubana kule separation of powers kujudiciary yethu le-legislation yethu abazomthethwandaba lalaba abanjani abaphezulu kutsho ukuthi asinike nini amakhoti njengoba yena sevumile ukuthi ngama-competent court asiwanike nini ithuba elokuthi behleluze njalo bebone indaba leyi ukubana abantu laba balecala na kumbe abalacala uhulumende akasoze ehlale eyekele izigcilamquba eyekele abantu abafuna ukuthi belethe ungazwanani elizweni behamba nje scot free ngoba kulabanye abake babotshwa bakhitshwa babotshwa bakhitshwa hhathi uhulumende uyenza umsebenzi wawo amapolisa ayenza umsebenzi wawo
ye baba mlalazi gqiba ngamaphitshane kolapo
uhluphe esilalo umsanka ngenxa yokuthi ukuloleyana uhlangothi olungale yikubana amapholisa a-abhuza umthetho kube sokusiba le state esingama-prosecutors esihlala sifuna ukuphushela ukuthi abantu bahanjiswe ejele lanxa kuclear ukuthi gabala macala kulama-cases amaningi esihlala siwabona amacala njengabo-hopewell abagcina bephumile ukuthi uyabutsheliwe yi-court ukuthi umthetho nje kawusekho kodwa uthole ipolisa eliyi-activist yezami lifuna ukuthi liwusebenzise komunye umuntu unfortunately yikho okwenzakalayo ndomsanka are not affected ngako because baku ZANU PF. Akucho utandwe ZANU PF kaba sangani wono. Baya sangana. Patu mketo uaplaywa ngendele sugeneo ngoba. Instead ukuthi sibe le police commission a professional, a police service, a professional. Si pagat wama police aslama activist awe ZANU afuna ukuthi ancindezele abantu esebenzisa umthetho which is very unfortunate silama prosecutors amanye athathe emapholiseni ayeba ngama prosecutors abangama activists which is problematic yikho namhlanje silalo luhlupho ukuthi kulabantu abahlala bekhala nje nsuku nxa kathi ibandla elibusayo lile support while lizama ukuvimbela amanye amabandla ukuthi akhankase.